Kanengi umthetho uyabe usebenzile kodwa ijustice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo. Kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Kungaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hatshi kuyukuthi ipolicy yebank ngoba bayakwazi ukuthi amalayisensi bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela leyo eyokuthi ziyasesithengiswa kumbe ziyazingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe kuyipolicy yebank eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha baya thola 40% ezimali zabo engama US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama US dollars kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bayebebotshwa bethathelwa izimali.